Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lesihlanu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ufuna ukuthi siphakamise indaba yokukhulumisana kwamazimba kwenzi ngoba siyabona ukuthi kule zinto eziningi ezingahambi kahle emphakathini.
Abasekeli bakamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga nomnumzana Kembo Mahati babikwa bengezwa kuhle emzimbeni okubangele ukuthi besiwe phandle kwelizwe.
Akhangele umkhuhlane ehlele ngekhaya kufakwe omunye oqinileyo ongenza umsebenzi ngoba siphakathi njengelizwe siphakathi kobunzima ukuthi sivuselele umnotho wethu. Ikhoke kuyalo funa ukuthi abantu abazikhokhelayo kube ngabantu abaqinileyo nasemzimbeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukusuka namhla elizweni elubhekise e-Addis Ababa emhlanganweni we-32nd Ordinary Session of the Assembly of the African Union ngesonto langoMvulo. Ubesethumele iziphathamandla zikahulumende wakhe ezigoqela umnumzana Chris Mthwangwa nomnumzana Perrins Shiri ukuthi ziyekhuluma lenkokheli yamazwe ambala kuzwekazi le-Afrika ngokwenzakala eZimbabwe phambilini kwalomhlangano. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxa ngalolu daba lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF.
Ekukhulumeni kwabantu kuvamile ukubana abantu nxa besitsho bebe lomutho wokuthi ngesiNgisi they are two sides of the coin. Ungakhangelisisa into eyivalela phakathi kweZimbabwe ibuhlungu ngendlela eyodwa bekuloku kutshengiswa iside lecoin eyodwa. Eyinye inside ingatshengiswa. So ukuphumisa kukamongameli laba bantu bephuma besiyale labo bebesiyatshengisa omunye umhlubulo wendala imali le ukuthi umi kanjani. Ungakhangela lapho kwaqala khona ukuthi mhlawumbe uhulumende azaphrese i-panic button sokubulewe ipholisa lisemsebenzini sokubhonjwa i-police station izimoto zamapholisa sezithisiwe. Akula muntu obengahlala agoqile ngilandi hayi ekela sizihlale sizabona ababaphelela khona kwasekungena ke kwabona bona abantu abangena bacina besebenzisa udlame olukhulu kakhulu olungabela ngabe lwasetshenziswa. So konke lokhu kumele kuchasiswe ngoba akukhulunywa phela. Angikaze ngizivini iskay ikhuluma ngomphelisa lowafayo angikaze ngibona amapikitsha amalokuzeni ama-police stations abhombayo amapholisa egidiniswa ethala. Akuphumi kokuvelwa
yeah,
kodwa ngapha kuphela ngaka.
Mhm. Kodwa ke kulabanye phela abantu abathi konoko kwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kwenzela ukuthi ahambe avimbe phela ekwenza iqiniso eliningi lingaphumi.
Mina angiboni ukuba yinto yokuvimba uri ungaphumi into njengoba ngisitsho yinto eyokuthi bona imihlubulo yonke kayifake esobala egcekeni ngoba ngisho yabona abantu abaphandle labana bona bavukele omabona kude laba o-TV abezwa okunyebeza ngalayo phakathi la. So umabona kade laba ababavukelayo ngale bavukela i-one-sided story, umhlubo lo wodwa lo engikhuluma ngawo. Lo munye awaziwa muntu, wabonwa muntu. Nxa laba bengasazikhulumelanga kuthi awusezwakale umuntu. Leyikho ubona esekubona kusalelela yekelako ukukhulumela kolokwa.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma okudalela Central Committee yabandla lezano PF ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Clement Moyo olwela ilungelo loluntu.
Amayevu yakho athunywa kwamanye amazwe amumetha amanga wodwa zwi. Akulaqiniswa abantu ithweleyo bazama ukudistorta kuphela yonke into eyenzakalayo, benze ngazani kuthiwa laba abantu ababedemonstrata yiba barongo, kodwa bona beyibo abathuma izigangi zabo zale pha abantu. So lapha kuvele kakula nto efuna ukulungisiswa, njengoba nakho e-Afrika yonke kuvele kubusa bona laba abantu abalembuzo wobuzwana nxa ngasi bakhangela sibisibili sibahlolisisa kule mibuzo ukuthi bangena njani, baza kuvuma konke lokhu ngoba i-ANC layo ibisingeni sivele isingeni legapheni lakhona sebevuma ukuthi khona no abantu laba yibo ababerongo, yibo ababehamba besona. Ye abantu ababesona izikili ezagqoka ama-uniform ejwele impopho. Iamari amapholisi ngathi qine kangakana kube lo muntu ongena khona atshontshe impopho eyamapholisi. Abantu ababeplantile labo kwenzela ukuthi kudestroye uhlonzi lwe-demonstration. Yes, abantu batshontshe ezitolo bagqekeza batshontshe. Kodwa lokho kokubulala abantu abantu baba abasebe bafaka khona phana sebesithi izikili ayisikho.
Ye kodwa ubona zani ke inkokheli yamazwe lawo atshiyeneyo iza kuthini ngakhona oku eza kutshelwa?
Laba abavele ngabalancedo kabanzi babe lo ncedo, asiqaphele ukuthi ngikhona bengaba lo ncedo namhla, kaza kuvuma kuphela khona oku bakuvuma. Bavele ngabalancedo akungamangalisa nxa ngabe bengabuzisisa ukuthi kanti uhamba njani, badingisisa iqiniso, kodwa ngabakazi bakwenze phela, bazavumelana lo mnanga.
Kuyabe kusijoni khonokho?
Kutho ukuthi vele e-Afrika ilungelo lomuntu kaliprotektwa, kalivikelekanga. Kanti angithi uyabona nje kule mcuphicuphi yonke le yenzakalayo isediki khona khona ukwayizwa ikhuluma ulutho, bathule bathe zwi. I-AU yona ike yakhuluma, ayikhulumanga lutho, bazithulele bakhangele. Ngabe ngizinhlanganiso eziqinileyo, ngabe sebethumela abantu bazadingisisa ukuthi kathi kwenzakalani, kumbe babiza umhlangano wokuthi bazwisise ukuthi abalandaba. E-Afrika umuntu ukubulawa kwakhe akumangalisi, kumangalisa nxa kuyisigebenga, kupolitics kakumangalisi.
Lo ngumnumzana Clement Moyo olwela ilungelo loluntu ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo, abasekeli bakamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lo mnumzana Kembo Mohati babikwa bengezwa kuhle emzimbeni okubangele ukuthi basiwe phandle kwelizwe ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelelwe ukuya emhlanganweni kwele Ethiopia. Umnumzana Chiwenga oke kwathiwa obeselatshwa kwele South Africa okwabangela ukutshengisela kwabantu ukuthi asuke kuleso sibhedlela ubonakala emsakazweni we-ZBC esithi ngamanga ukuthi uyagula njalo uqinisaka, kodwa umfanekiso obutshengisa umuntu ogulayo osenciphe umzimba. Iphephandaba lobulembo be-internet eleZim Live lithi umnumzana Chiwenga uphaphe ngendizamtshina wagijinyiselwa kwele India ukuya kwelatshwa. Ubikwa egula amanxeba embi enkululeko lanxa kuke kwaphuma imbiko ethi wafakelwa itshefu phambilini kokususwa esikhundleni okwenziwa umnumzana Robert Mugabe. Omele abe nguye ozaphatha isikhundla sikamongameli ngumnumzana Mohati yena okuthiwa ugijinyiselwe kwele-South Africa ukuya kwelatshwa umkhuhlane ongaziwayo. Umnumzana Mohati ubikwa elakho ukuphenduka elizweni lamhla umongameli Mnangagwa engakasuki. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Ngqabutho Mabhena njalo ongumkhokheli webandla leZimbabwe Communist Party.
Okokuqala, thina singamakomanisi siyazwelana nomuntu nxa kuyukuthi kaphilana empilweni, kuyukuthi uyagula kumele aye kuma-doctors kumbe aye esibhedlela. Sithemba ukuthi labo abagulayo ukuthi abayagula bazolulama. Kodwa ke kumele ukuthi nxa umuntu engumholi egula sesifikile isikhathi sokuthi kuyocatshangwe ngokuthi umuntu nxa egula athiwe ithuba lokuthi ahambe ayedinga uncedo lokuthi elatshwe ake ayehle esikhundleni kumbe singathi thina ngikuthathi early retirement ukwenzela ukuthi ngoba impilo yomuntu iqakathekile akhangele umkhuhlane ehlele ngekhaya kufakwe omunye oqinileyo ongenza umsebenzi ngoba siphakathi njengelizwe siphakathi kobunzima ukuthi sivuselele umnotho wethu. Yikho-ke kuyabe ufuna ukuthi abantu abasikhokhelayo kube ngabantu abaqinileyo lasemzimbeni ngoba kumele umuntu asebenze gadela ukuthi sivuse umnotho. Yikho-ke labo siyabazwela abagulayo sethi-ke baphiwe isikhathi sokuthi bake bahlale ngekhaya bathathe i-retirement bazame ukuthi bakhangele umkhuhlane bekuthi sikwazi ukuthi sibancedise nxa ukuthi bakukhona lapho futhi sibancedise khona. Kodwa sibona ukuthi akungeke kuvume ukuthi umuntu nxa evele egula asale sesiba kuye oba ngu-acting president, kuyabe kungahambi kuhle lokho.
Khona nxa sikhangela imbali yeZimbabwe siyabona ukubana inkokheli egulayo isesihlalweni vele kakazasuke umuntu uyagula aze afele esihlalweni. Kungakutshengisani lo?
Lokho kutshengisa ukuthi asikathuthuki esikuye kulokho okuthiwa i-democracy ukuthi sivume ukuthi umuntu indima yakhe useyidlalile ukuthi anike abanye ithuba nabo basebenzi. Angithi vele njengoba thina sisebenza kakhulu nabasebenzi xa umuntu engafika iminyaka ethile ikakhulu engafika iminyaka engu-65 uyathatha umhlalaphansi ahamba ayehlala ngekhaya abekhangela abazukulu abesaya kumadokotela nxa kuyukuthi kaphilanga kuhle emzimbeni. Hhayi ukuthi umuntu afuna ukuthi asuke esitulweni esehanjiswa emangcwabeni, yinto thina esingavumelani layo. Sithi umuntu nxa isikhathi sakhe sesifikile mhlawumbe ukuthi uhlutshwa ngumzimba kumbe lokuthi iminyaka isihambile siyabe sithi umuntu kahlehlele emuva kungene labo abasaqinile. Yikho phela ubukhokheli kuyinto etshintshwa nayo ufana leyokuthi abantu nxa beligijimela relay ukuthi usigodo se-relay uyasinika omunye omunye laye aqhubeke. Silokhu sizama ukwakha ilizwe lethu ukuthi sithuthukeke zomnotho. Kodwa-ke ukuthi kusale ama-acting president abantu okungelaqiniseka ukuthi bazobevele bekhona emsebenzini kumbe bazobelele ngekhaya ukuthi bayagula, sibona ngani ilizwe lethu lifisa or lifuna ukuthi likhokhelwe nabantu abasaqinile emzimbeni.
Lo-ke ngumnumzana Ngqabutho Mabhena, incwethi ecubungula ezombusazwe ongumkhokheli njalo webandla leZimbabwe Communist Party, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ese-South Africa.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umsakazo weZBC unquma umbuthano wayizolo lapho amabandla ezombusazwe achiyeneyo, inhlanganiso ezizimeleyo labezinkonzo abahlangane ndawonye bekhulekela ilizwe labo. Umsakazo lo uthi inkulumo zamanye amabandla ezombusazwe e-State House kuthange, lapho umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nesentsha Misa angaphathekanga ukuwo lazo bezimqoka. Abadlali beqembu lenguqu ele-Highlanders abaphuma enkambeni yokulolonga ubuciko babo ngolwesibili eMathabeleland South bekhonona ngokungatholi uholo labo lenyanga kaZibandlela sebebuyele emsebenzini. Iphephandaba le-The Chronicle lithi abadlali laba bathi bebefuna ingxenye yemali yemidlalo yeChibuku Super Cup leKembo Mohati Charity Shield esizini edlulileyo. Bathi bebetshelwe ukuthi bazathola 40% yaleyo mali. Inkokheli yeqembu leHighlanders ibikwa isithi ngempela isalungisisa lolu daba. Abadlali sebebuyele emsebenzini. Ikhomishini kahulumende ePublic Service ithi ababalisi abakhalale umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo abasoze bethole imali yabo yonke. Kodwa inhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi ezimthale ePTUZ zithi namhla lilanga lokuthi ababalisi betshengisele ngokupheleleyo ngokungayi ezikolo bonke. Ngesizwe abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithi 011-202-465-0318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni.
Hallo, hallo Studio 7, hallo, hallo there. Please guys, we are listening you clear and loud on the radio. Esifisa nje nathi ukuthi singene manje kakhulu ohlelweni lwenu lwe-live talk namhlanje. Sicela lisifonele.
Seven linjani linjani? Ye. Hayi siyabizwa nje bakhuluma bezano bathi bayalungisa umnotho. Kodwa mboni ukuthi ulungiso siyakuphi lowo mnotho ngoba lokho kunjalo kuyafanana. Isinkwa sesisithenga imali edulayo kodwa uthabekezelana umnanga. Umnanga kaphume, kaphume. Kungena abanye loba kungangena kungabe lo government eZimbabwe kube le prince kungcono umuntu. Uzobheka abantu sibheke umthwakazi khona ngapha kuya ku right emandebeleni labo bebheke ngababo mbuya ntehanda I think ku right.
Ngiyalivingelela basakazi beStudio 7 siliqhubekani phambili ngomsebenzi. Mina engikhuluma ngikhalaza moya ngisetudwana ngiphendula impendulo yomunye umlaleli okhulume mayelana ngomhlangano akade wenzwe uPresident ethi ufuna ukukhuluma lama opposition party. Uchamisa bokungamele vele aye kiwo. Ngoba ikakhulu vele kufuneka yena. Laba abanye hayi vele kabala ncedo. Kufuneka uChamisa nguye okumele ukuthi ayinika umqondo ngalo uPresident ukuthi kungenziwani ngomkhono. Kodwa ngendlela yaleyo ngikubona mina kulilungelo lakhe ukuthi akwenze lokho ngoba kwathiwa yena udliwe kukhetho. So uma nxa kuthiwe udliwe kukhetho, udliwe kukhetho. Lindela enye ithemu yokuthi kuvotwe ubone ukuduzuzani bese kumele ayincedisa umuntu obusayo entweni yakhe. Hayi siyambongela uChamisa nxa engayanga kulolo hlupho ngoba sohlupho lwakhe luhlupho lobusayo. Ubusayo kumele azibonele ukuthi ilizwe lakhulumisa njani, usuka ngaphi uya ngaphi. Hayi ukuthi anxusa amanye amabandla ukuthi kahambe ayincenga la amazwe akhuphe izijezo zenotho what. Hayi kakungenelani lapho uChamisa lokho.
Nivuka njani Studio 7, igama lami nginomeli Ngwenya. Into engifuna nje ukuthi ngiyikhulume ngento eyenzakale izolo. Umongameli weZimbabwe uEmerson Mnangagwa uyenze imistake enkulu kakhulu okubiza amaphathi okuvele angawakhe owazi ukuthi awabhadala imali. Then abesithi bazoyenza idialogu. How come umuntu onjengomongameli weZimbabwe ayenze idialogue whilst kulabantu ababulawa ngoAugust, akula muntu wabothwayo, sokulabanye futhi abantu ababulawayo manje, akula muntu osebothiwe kodwa bathenise ufuna nje ukuqhubeka ngomnotho welizwe. Ayi mina ngendlela engibona ngayo lo muntu akusomuntu right ukuthi engabusa ifamily yeZimbabwe. Umuntu nje ongalunganga uyambona nje into zenzayo. Namhlanje ukukhuluma lokho, kusasa akhulume lokho. Umuntu onjani onjalo? Abantu bakunanzelela ukuthi una no umuntu akekho right vele akalaso nje futhi lesizinga sokuthi khona engabusa nje ilizwe nje umuntu lahlekilwe yambona nje sigebenga nje siyana. Ngiyabonga Studio 7 into nje bengifundi ngiyikhulume naleyo into nje engiyibonela mizulu ukuthi kona umuntu uzabiza njani amadialogu whilst kulabanye abantu abasachaywa phandle ngamasosha nangamapolisi abantu bahlukunyezwa but ubiza amadialogu ngoba uyakwazi amaphathi lawa wabize amadialogu ngamaphathi a-under yena. Azamuta disturb nje MDC. Mina ngiyabonga MDC ukuthi iyalile ukungayi emukadlala amatope bese wayenze ikhasi phethini inhlabathi ngamagaba singabantwana sithi silabo mama yabona ochera abancane into nje enziwa umnanga ngakho labantu bakhe labanye abangalangqondo. I-government iZimbabwe isifile ayila plan ayila ndlela ukuthi vele ngapi imile nje yodwa nje kuthi abala mali bayahlupheka uyabona nje ukuthi ama family eZimbabwe yoyo azathola nzima because ngoba yibo abaza ubuhlungu yaba ku government banemali. Ngiyabonga kwa Studio 7.
Lapho ke ngabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp ngonombolo ezithi 0012024650318 ukuze sifunde khona pha emsakazweni. Lawe ungasithumela wakho umbiko usitshele okwenzakala kwesakho isigaba kumbe ubingelela abangani lezihlobo ukhumbule ukuzibetha ngegama. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wenkampani ye-Amazon njalo eyisinothi uthi uBezos uthi iphephandaba le-The National Inquirer lizama ukumethusela ngokuthi lizatshengisa imifanekiso yakhe eyimfihlo wesifazana athandana laye engayekela ukubhadala imali okwazakala ngokuthi i-blackmail ngesiNgisi. Indawo yokudingisisa ngezemithi yokwelapha eMelika e-National Institute of Health ithi isaqhuba uphenyo ngendlela yokubona ukuthi abasebenza kulendawo besebenzisa imali abayithole eChina bakuveza nalokho kumbe bathaphela eChina ngokungekho emthethweni abakutholayo ekudingisiseni kwabo. Isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika eGeorgia, umnumzana Persuaden Simpofu osichasisela ngempilo yakhe lapha eMelika.
Impilo yalapha emazweni ingcono kakhulu kule yasekhaya, mina ngibona ingcono kakhulu ngoba lapha ule freedom, uyakwazi ukuexpress anything, uyakwazi ukukhuluma ngokungathuthiseki kwakho ngegovernment, akula muntu okwethiselayo and ama opportunities maningi. Imisebenzi iyatholakala, akula ukuthi ufundile noma kawufundanga, umsebenzi uyawuthola kuphela. So ilizwe leli kuyaphileka, ezibhedlela odokotela bakhona, kuyelatshwa imithi khona, basebenzisa medical system e way way advanced.
Uhlupho loliyana ke olokukhumbula emuva.
Njengalapha engikhona khona kubuhlungu kakhulu ngoba la engikhona khona akaze ngihlangane nje lo yedwa obuye ekhaya. Into yangkhona ibuhlungu labukhumbula ngesinye isikhathi ukufisa ukuthi ngabe usekhaya kodwa ubusucabanga ukuthi ungathi uye ekhaya uzakwenzani ilizwe lome kangaka. Kwesinye isikhathi lokubafonela, kwesinye isikhathi ukhulume labo ngama-WhatsApp, kwesinye isikhathi lokuthola ukuthi wenzele into zama-video call e-WhatsApp ukhulume labo ilanga liphuma lidele etshona.
Uthi lapho ohlala khona abakho abantu bekhaya, yiphi imhlobo eyandile?
Imhlobo eyandile lapho abantu abaningi esange ngababona ngabantu baseZambia. Ukhona owane nge ngahlangana naye owase South Africa but iningi abalapha iZambia le Nigeria nanse Savannah Georgia abe Mexico bakhona baningi kodwa abe amakhiwa wona maningi kwedlula abantu abamnyama ngoba nxa sikhuluma ngeGeorgia sikhuluma nge Southern State of which okwake kwaba yiConfederate State so la uyakwazi impilo yakho isuke ibe ngathi inokuntenga ntenga kancane mase sikhangela kwezokuthi umuntu umnyama noma umhlophe.
Uthe lapha kungcono emazweni ngoba kule nkululeko yokuthi umuntu engenza akufunayo. Kodwa ngathi imbiko leyi yokukhethana ngemhlobo imnengi yini e-racism?
Imnengi kodwa eSavana la ngihlala khona edorobheni laseSavana ayikho mnengi kangako kodwa ezigabeni ezithiyethiyene eziseduze lathi mningi imbiko yakhona ukuthi kodwa ayikho mibi kangako nje sekungabe kunjengokuthi mhlambe ungaya khona ezigabeni lezi eziseduze lasedolobheni laseSavana uyazibonela lawo nxa ufika ukuthi hayi kodwa la ngathi angisamukelanga kangako, angisamukelekanga kangako. Futhi ngomuntu uyakhangela uyabona nje abantu bakhona ngendlela ababe bekukhangela ngakhona ukuthi hayi ngathi laba abajabule ukuthi wena ube kibo ngoba phela mhlawumbe uyafika lapho uthole ukuthi uyi-1 bona bayi 60, 70, 300.
Abamnyama abavele bengabakhona phake ama-African Americans
bona iningi labo bakhona futhi baningi kodwa nje ukuthi abalapha abamnyama bona ba-right ukuthi nje manje hey ukuthi ngathi asitholani kahle mana sizwanani kuhle angazi ukuthi ngathi inkinga ingapi ngathi ngehluleka nje ku-adjusta kubo ngijwayele i-lifestyle yabo.
Kwezinye indawo siyasibona abantu abavele eZimbabwe bethengiselana ukudla abakwejwayeleyo. Manje khona ngapho udlani uyakufica okuhambelana lokwekhaya na?
Yebo, kuhambelana lokwasekhaya ngiyakufica ngoba isikhathi esiningi kule website okuthiwa yiafricanheart.com. So ngilokuthenga into ezifana labompuphu, labo masuphu, mhlambe lezinye izinto nje ngiyabe ngizikhumbule zasekhaya. Okunye nokukwenza ukuthi ngiyabe ngiyile ekhaya ngoDisemba lodlulileyo, ngeke ngaya ekhaya. Mangifika eSouth Africa ngiyathenga umpuphu othukela izinto engizidinga engikwazi ukuthi angeke ngizithole ngapha bese ngizifaka kupost office. Isikhathi esikhathi eside ufana lenyanga ezintathu noma ezinhlanu. Kodwa ziyafika. Mina vele ngazalelwa koBulawayo, ngakhulela koBulawayo. Ekhaya mina ngivela eNyathi.
Lowe ke ngumnumzana Swedens Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Okwamanje ke sizwe umculo kamama kaNola Magabazi, balo Jay-Z Marabini ke lo Ntachi Mkhize bathi Boso. Yaboke umoyi usithembile mlotshwa ehamba lamagabazi uJays Marabini lo Ntachi Mkhize behaya phela iBoso. Sithanda njalo ukubonga abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook. Siyakubonga Norman Ngwenya, lawe lesethi Moleya, lo Auntie Letta, lethi Chabangu labanye nje liqhubekela isixhasa. Kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukusuka namhla elizweni elubhekise e-Addis Ababa e-Ethiopia emhlanganweni we-African Union. Abasekeli bakhe ke bobabili babikwa bephandle kwelizwe lapho abelatshwa khona. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.